Abe Greenline Africa leMathobeleland Animal Rescue and Equine Sanctuary mazo bathi bakubone kumqoka ukuba bahlanganise amakhanda baphumele indlela zokwehlisa inhlupho eziphathelane labo babhemi kulandela izikhalazo zezakhamizi ezigoqela ukuphunza njalo nje kwazo imikhaza ukuzaca kanye lezilonda. Unkosikazi Lorraine Mhlanga ongu-Programs Coordinator kunhlanganiso ye-Greenline Africa uthi uhlelo lolu lusungulwe emangweni weJengwe eWange anduba lusabalaliswe kwezinye.
Kungasuka ekufundisweni bayathola njalo impahla yokufaka emadonkini lokho esikuthi khona ngamahanisi ukuze benelise ukuthi bathola amathede hanisi ukuthi befake emadonkini abo ukuze engalimali lamayoko angasindiwe. Njalo olunye uncedo abalutholayo yokuhlatshwa kwamadonki ukuze avikeleke emkhuhlaneni njalo lokudiwemwa kwamadonki ukuze akhiphe izibungu ezingakwanisa ukubana ziphambanise impilakahle yamadonki.
Unkosikazi Mhlanga uthi uhlupho lwemikhaza ngolunye oluhamba phambili emangweni weJengwe.
Esikunanzelelayo sikubana amadonki amaningi ayalimaba alezilonda. Njalo okunye esikunanzelelayo yikubana nxa uwakhangele isimo sawo amanye akhona acikazekile okutshengisela ukubana aphathekanga ngendlela eyiyo njalo imkhaza ngolunye uhlupho olutholakalayo.
Omunye wezakhamizi obelethe eyakhe idonki ekilinika umnumzana Frank Sebata uthi lolu hlelo luyabasiza kakhulu njengoba bethembe izifuyo lezi ekulimeni ukukha amanzi ukuthwala abantu ngenqola lokunye kodwa kabanakekelwa ngemfanelo.
Amadonki abesifa singelandlela esingazama esingazincedisa ngawo ukuba siwavikele lamadonki.
Omunye njalo umfuyi unkosikazi Sikhathele Moyo laye uyakugcizelela lokhu.
Njalo le mikhuhlane ekade ibamba amadonki njengezakhamuzi besingayinanzeleli ukubana ingaba imikhuhlane bani eyenza ukuthi amadonki ethu afe. Kodwa kathesi sesilolwazi lathi ukuthi hatshi amadonki ethu singabona engasaphilanga kulalapho esizakuyakhuluma khona ukubana basincedise.
Owenhlanganiso yemezi umnumzana Charles Ndlovu uthi bakubone kubalulekile ukuxhasa izakhamizi zasabelweni lesi ngokulapha obabheni kanye lemfundiso yempatho yabo ngesizathu sokusilela kolwazi lolu.
Inhlupho esihlangana nazo kakhulu emadonkini yizilonda lesiphathi samadonki. Okwenza izilonda esikhathi esiningi kusuka kuprogramu yamahanisi yabantu abasebenzisayo. So ukuze zizame ukuthi siyancedisa abantu ngamahanisi ukuze izilonda edonkini zingaziba ngcono kubafundisa lokuthi kona kumele idonki baziphathe njani lendlela amele baziphethe ngayo ukuze i-LTI ihlale i-right.
Inhlanganiso zombili lezo zithi okunye ezikukhankaselayo yikufundisa izakhamizi ngebanga ubabhemi angasetshenziswa ngalo. Bethi kunje olunye njalo uhlupho yikuba abaningi betheswa beseyizitonkwane okubulala amasondo azo okwempilo yazo yonke. Ehlelweni lokuhlaba bathi bavikela imikhuhlane efana leyobhova i-rabies kanye le-tetanus abathi isuka nayo yande. Bathi lokhu kuyasiza njalo izinanakazana ezifana lenkubabulongwe eziphila ngobulongwe babo babhemi ukuba zingathathi imikhuhlane efana nale ngoba lazo zidlala indima ebanzi kwezemvelo. Inele iStudio 7 ngiseJengwe ngingunokuthi abadlamini.